Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kumphalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo kaZulu bachayela ihlombe iCommission ka Motlante ngokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lombhuqazwe ugugurawundi ukuze kube lokuxolelana elizweni.
Lanxa umnankakho wayengakhangelelanga ukuthi kungakhulunywa ngayo ugugurawundi, bayikhuluma abantu ngokuba isezinhlizweni zabo ibuhlungu kakhulu.
Ababalisi abaphakathi kokutshengisela ngokuhamba ngenyawo besuka eMtare besiya eHarare babotshiwe njalo ngamapholisa izolo ntambama beseruwa sebezafika eHarare.
Kulunywayo ikufosela uphila sangisingenise rolini ngenkani sazobisa lapha e-central sayalungena emaselini. Abanye bafuqelwa phakathi, abanye badonswa, abanye bebahodolwa ngenyawo jikelwa phakathi khona ngapha lapha esikhona sisamwe phakathi khona e-central.
Silembiko yenu elisithumele ngeWhatsApp esizalethulela yona. Qhubekani lisithumezela imbiko yenu ngeWhatsApp. Siyabonga kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla wethule ngokusemizolo wethule ngokusemthethweni impumela yenhlolisiso eyenziwa yiCommission eyabekwa ukudingisisa phezu kwezehlakalo ezaba khona mhla ka 1 Ncwabakazi, lapho okwabhubha khona abantu abayisithupha abaningi balimala ngemva kokuba sekwenziwe ukhetho lukamhla ka 31 Ntulikazi. Abebandla le-MDC abathi kwaba lwaqilibezelwa lolukhetho. Okunenge yasikuzweni kuMavis Gama esethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula le report ema ofisini yakhe eMunumutapa building lamhla, uMnangagwa uveze ukuba leyo commission eyayikhokhelwa ngowake waba umkhokheli wakule South Africa uMnumzana Khalima Mhlante yathola ukuba ukungenela kwabakubutho ngalolu suku ukuqeda udlakela olwaseluqhamukile kwakulungile, njengoba li-commission sithi impilo zabantu kanye lempahla kaZulu kwakusengozini yokubhidlizwa yilabo ababetshengisela. Kodwa uMnumzana Mnangagwa uthi lolu gwalo lwe-commission lukubeke sobala ukuba sasingekho isidingo sokudutshulwa kukaZulu mahlayana ngamasotsha.
The firing by the army and the police of warning shots in the air in pursuit of their stated mission, which was to clear the CBD of violent protesters, was proportionate. B, however, the use of live ammunition directed at people, especially when they were fleeing, was clearly unjustified and disproportionate.
Lolu gwalo luveze obala ukuba inkokheli ebandleni le-MDC Alliance yiyo eyabangela ukuba lube khona lolu hlakela ngalolu suku, njengoba kwakusobala ukuba yayingeke yamukela impumela yokhetho eyayizabeka umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa ukuba enqotshiwe. UMnumzana Mnangagwa uqhubekele phambili esithi lolu gwalo luveze obala ukuba bonke abalahlekelwa imiphefumulo ngalolu suku kuze kube lalolu dlakela kwabangelwa ngabakubutho.
The commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police.
Kusenjalo li commission ikhuthaza ukuba bahlawulwe bonke abalahlekelwa izihlobo njalo lamapolisa aphange enze uphenyo lokudingisisa ukuba ngobani ababangela ukufa lokulimala kwabantu ngalolu suku okubalisa ukusebenzisa ubufakazi baba kubutho abathathwa imifanekiso lamavideo bedubula beqondise imibhobho yabo kulabo ababetshengisela. Le report yethu lwelamhla ikhuthaza njalo ukuthi abedale lephalamende kumele bathathe amanyathelo uguqula umthetho ukwenzela ukuba abenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ibekelwe isikhathi esibethiweyo sokubana yethule impumela yokhetho lukamongameli. Ikhuthaza njalo ukuba uhulumende ahlawulele bonke abalahlekelwa yizihlobo njalo asize imuli eziseleyo okubalisa ukusa ingane zabalahlekelwa imiphefumulo ezikusibanga sokuba sesikolo ezikolo. Ikhomishin ebikhokhelwa ngumnumzana Mohlathe ikhuthaza njalo ukuba iguqulwe njalo imithetho elawula phezu kokusa abakubutho ezitaladeni lapho kuqhamuke udlakela ngesikhathi esebenzisana lamapholisa ukwenzela ukuthi kungaze kwathatha isikhathi eside ukuthatha amanyathelo nxa sekudingakala ukuba baphume. Njalo ikhuthaze ukuba lapho amapholisa labakubutho nxa bethe baphuma bangena esitaladeni ukuyaqeda udlakela badinge indlela zokusebenza ezinqabela ukulahlekelwa yimpilo kwabantu ngesikhathi betshengisela. Lolu gwalo lwale report lusole njalo abamankampani athapha izindaba ukuba ebeloba ngendlela engalunganga. Akahulumende ukuba ayeloba ethatha uhlangothi lukahulumende ngesikhathi sokhetho kuthi lawo asebenza ezimele wona ayebhala ngendlela yokuthatha uhlangothi lwabebandla eliphikisayo le-MDC. Kusenjalo uMnangagwa uthi useza ihlolisisa liripoti yena lohulumende bese bebona ukuba kuthathwe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje abalwela amalungelo kaZulu sebetshayele ihlombe iCommission kaMotlante ngokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lombhuqazwe weGugu Rawundi ukuze kube lokuxolelana elizweni. Inkuthazo le ikugwalo lwempumela yocwaningo phezu kodlakela olwandlalela ukhetho olusanda kwedlula ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare. Ikhomishini le ikhuthaze njalo uhulumende ukuthi aqinise ingatsha ezibona ngezemalungelo ezifana leZimbabwe Human Rights Commission ukuze zikwazi ukuvikela amalungelo oluntu. Iphinde njalo yaqwayisa uhulumende ukuthi ahlawule abantu ababulawelwa izihlobo libutho mhlaka 1 Ncwabakazi kanye labalimala ngokutshaywa lokudutshulwa ngamapholisa langamasotsha. Ithe njalo le iCommission amasotsha lamapholisa aphatheka kulolu dlakela kumele athoniswe. Tungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lweGugu Rawundi kuCommission le.
iCommission iyenze kahle kakhulu ngokuphathelene lodaba lweGugu Rawundi ngokuthi ikubeke kuphume emgceke ukuthi abantu labo bafelwa izihlobo abalinyelelwa izihlobo abahlupheka ngenxa yeGugu Rawundi udaba lweGugu Rawundi kusamele lulungisiswe. Lanxa uMnangagwa wayengakhangelelanga ukuthi kungakhulunywa ngayo iGugu Rawundi bayikhuluma abantu ngokuba isezinhlizweni zabo ibuhlungu kakhulu, le commission yenza kahle kakhulu ekabamohlanti yakubhala khona lokhu ukuthi abantu bathukuthele kakhulu bayakhala kakhulu, ngakho kumele kube lezinto ezenziwa masinyane ukuba kulungisiswe udaba lweGugu Rawundi. Ngokunjalo isilufakile silubekile ezinyathelweni ezinyaweni lasetafuleni likapresident uMnangagwa udaba lweGugu Rawundi kuyinto enhle kakhulu lokho.
Umongameli Mnangagwa ombona ezilandela yini izixwayiso zale commission?
Angikhangelelanga ukuthi upresident uMnangagwa usengakwenza konke lokhuyana okwe-commission ngoba phela ikhuluma ngama-electoral reforms, angimbone wenza. Ikhuluma ngokulungisisa indlela iZEC esebenza ngayo, indlela amaqembu azombusazwe adlelana ngakhona, angimbone kulungisa lokho. Angimbone elungisa ubudlelwane phakathi kwamasosha lezakhamizi, phakathi kwamapholisa lezakhamizi ngendlela ephangisayo. Kangiboni
thatha isinqumo lesiyane sokuthi kudingisiswe masinyane ukuthi ngobani ababangela ukufa kwabantu abaphezulu abangasibo nje labana abadubulayo kuze kufinyelele la kubona labana abadubulayo. Angimboni ekwenza konke khona lokuyana, mbona nje ezapota pota iziphele uze kufike ku 2023. Kodwa umkhuleko wethu njengabantu beZimbabwe yikuthi enze into ngendlela ebhaliweyo, enze lokho okuthiwa ngesiNgisi i-good faith, akwenze khona lokhuyana okukhulunywe inkomishana. Kodwa hayi, sesizabona ngakho ngoba somuntu esingamthemba ukuthi angazenza lezo zinto njengokufuna kwe-commission.
Kona ungathini ngempumela yonke nje yali commission?
Kuya ngokuthi umuntu kuluphuhla ngothi kakhulu. Ababevele bengasuthisekanga ngokusebenza kwe-commission kumbe ukubekwa kayo, abasoze basuthiseke ngezinqumo zona lezi eziphumileyo. Ababevele bekuthabela emhlawumbe bangabona yonke into uMnangagwa yenze kahle, kanti hayi, ukubekwa kwe-commission kakusoze kulungise yonke into ekhangelelweyo. Yebo kambe i-commission sikukhulumile, kodwa kukhona vele obekudinga uhulumende ukuthi akwenze lanxa kungela commission, obengakwenza yena ukubopha abantu ababulala abantu, ukujezisa abantu ababulala abantu. I-commission inxa isibhalile lokho ekubhalile, kusadinga uhulumende ukuthi abe nguhulumende ovikela abantu, enze njengalokho i-commission ijilo, enze njengalokho isekelo sombuso sisho, enze njengalokho imithetho yelizwe isisho. Kanti ke futhi vele bekungadingi i-commission ukuthi izikhulume ngama-electoral reforms, ngokuba abantu beZimbabwe kudala bakhuluma ngakho. Bekungadingi i-commission ukuthi izikhulume ngodaba lwegugurawundi, ngokuba abantu beZimbabwe kudala bakhuluma ngakho. Bekungadingi i-commission ukuthi kuze kuthiwe kakulungisiswe ubudlelwano phakathi kwabantu lamasosha lamapholisa, ngokuba abantu beZimbabwe kudala bakhuluma ngakho. Izinto eziningi eziphumele i-commission okwenza ngithi zinhle zingoba zigcizelela vele lokho abantu beZimbabwe akade vele bekukhuluma iminyaka yonke yona le, ukuthi kakulungiswe, kakube la institutional reforms, kube lama media reforms, kube lama electoral reforms, kube lama security sector reforms, ukuba ubudlelwane phakathi babantu beZimbabwe lohulumende kanye lemithetho lesisekelo sombuso kuhambe ngendlela efaneleyo.
Lo ke ngumnumzana Efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ngamafitshane, abaphakathi kokufola besuka eMutare besiya eHarare, babotshiwe njalo ngamapholisa izolo ntambama sebeseruwa duze leHarare, besetheswa icala lokutshengisela bengelamvumo evela emapholiseni. Sikhuluma nje bavalelwe enkambeni yeHarare Central Police Station ngemva kokuthwalwa ngemota yamapholisa ibasusa khonale eRuwa. Batshele iStudio 7 ukuthi bahlukuluziwe lapho bengeniswa enkambeni le, njalo bacabangela ukuthi babotshwe ngoba bebekhangelele ukuthi amanye amalunga abo azabaxhasa sebengena edolobheni leHarare, obekuzabangela ukuthi babe lixuku labantu elikhulu kakhulu. Ababalisi laba bake babotshwa ngomgqibelo njalo besemacheke besetheswa icala elifanayo. Bakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngomvulo, icala labo lingakathethwa ngoba umtshutshisi esithi kulobufakazi bencwadi evela emapholiseni eMashonaland East ebanika imvumo yokutshengisela. Bebemelelwe ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, njalo amanye amacala abayitheswayo ngokwephula umthetho wephosa kanye lokubangela ukungahlaliseki emphakathini, i-criminal nuisance ngesilungu. Ababalisi laba bathi esinye sezizathu sokutshengisela ngesokuthi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngemali yedola leMelika, ngoba ama-bond notes lama RTGS engaselamandla. okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosazana Catherine Jubane umqoqi wenhlelo zeAthuze eMathebelele and South yena obese Central obese Harare Central Police Station izolo ebusuku.
Akathesi se Central Police Station eHarare basiwophele eRoa basilaleli ambushe eRoa basibambe eRoa basifake eRolling basithwala basifise Central. So kathesi se Central but akwayenziwa amacharge.
Belithatha lapho eRoa belenzeni njalo bathe balithathela.
Kade silokhu simatsha njengakhona kuthana baze basenze khona ima-check. So bathi khona sesiphambanisa umthetho kuthiwa yiphosa. So kuthiwa simatsha singela mvuma kula mvuma ukuthi simatshe ngaso lesi sikhathi.
Likwenzile lakwenza ngalo ukuthi libatshengise incwadi zenu?
Ya, mbona babesebebatshengisele cause iloya selibuyile.
Lizama ukubachathisela khonapho batheni?
Vela kulo kukhulunywayo ikufosela uphila sangisifike ngingenise eRolling ngenkani sazobisa lapha eCentral sayala ungena emaselini abanye bafuqelwa phakathi abanye badonswa abanye belahodolwa ngenyawo jikelwa phakathi khona ngapha lapha esikhona sisamwe phakathi khona eCentral isikhathi besingenisa lapha sivila engasiphathanga kuhle bebesihayi but okwakhathi sayi sihlezi njakulapho.
Alikezwa ukuthi kuyini abaliyibophele khona?
Hayi, sokho abakasitheli lutho lokhu bekhulume ngayo iphosa, balokhu bethatha ama-details ethu kumbe bafuna ukuvula ama-docketa ngoba.
Sike sabona eminye imfanekiso, lihlezi phansi, lihlabela, bekusenzakalani laphana?
Besihlabela sisemoteni khonapho sebesidrayiva besiletha ngapha iCentral besihamba sihlabela.
Bebelivumele ukuthi likwenze konke lokho?
Bebengasivumelanga kodwa kwasiyalisanga so besizihlabela besiprotesta ngoba besingekho happy ngento abasiyenze yona. So besizihlabelela izingoma zethu zonezo ezitrade union yethu.
Libona ingani liza qeda ubusuku bonke likhonapho?
Kukhanya ngani ngoba sokulethi ama-lawyers ethu ake afika kudala befikile la balokhu bemelabo khona. Balokhu bethatha ama-details ethu balokhu besibuza kuza ama-next of kin ama-adresi akhanyani siyalala khona bangasikhipha siyabuye siyaqhubeka ngohambo lwethu ngoba siqedanga vela ngoba besesikuma-20 kilometers besesiseruwa.
Licabangela ukuthi balimisele khonokho ukuthi beselifika yini?
Ya, sibona ngalikho khonokho ngoba amalungu ethu amaningi lawa kade esevele elungiselele ukuthi basijoyina kusasa. So sasahahle kuyabe kulabantu abaningi kakhulu abazesihlangabeza ngoba besisivumelane thi siyahlangana-ke emahoro.
Sibonile incwadi ethulwe ngumholi wenu umnumzana Obert Masarure esithi lingafika khona ngale emahofisini kamnumzana Mthuli Ncube alisoze lisuke lizahlala aze avume izikhalazo zenu. Libona ingani kuzafezeka lokho?
Ya, sicabangela ukuthi kuzakuba njalo ngoba bona yikho abakwesabayo sebelokho besibopha kokuphela abafuni ukuthi siyefika khona ngale ngoba sifuna ukuhlala azavume.
Nxa engavumanga-ke ungaphela umnyaka likhona ngale?
Kuthithi izikolo ziyavula sokuhlela sikhona ngale.
Lo ke ngunkosazana Catherine Jubane umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe Athuze ngesilungu eMathebeleland South. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare Central Police Station izolo ebusuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi kumele kufakwe umthetho ozenqabela ukuthengiswa kwamathaya aseke asebenza ezimoteni ezithwala uzulu. Esethula amazwi enduduzo kumuli lezihlobo zabantu abalithumi lasikhombisa abafe engozini yokungqikilana kwamakhombi emgwaqweni weHarare Nyamapanda ngesonto, umkhokheli wenhlanganiso yezihambi umnumzana Tafatswa Goliath uthi kumele kuvuselelwe inkampani yamathaya eyayithiwa yiDunlop kobulawayo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi unobhala jikelele webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora Use sole ibandla lezano PF ngokufuna ukukhweza iminyaka yabancintisa ukudinga isikhundla sokuba ngumongameli welizwe isuka kumachumi amane isiya kumachumi amahlanu lambili i-52. If you see this paper, if you read the news. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 lani liyenelisa ukusithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ukucela ingoma siliqhunsele kumbe ukusitshela nje ukuthi ezigabeni zenu lapho elikhona kungakuhamba njani. Inombolo zethu ke ngu 0012 4650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318.
Hello, how are you? Kunjani? Studio 7 ngiyalibingelela nonke lapho. Likhuluma no Thomson Nyathi ngise Johannesburg eSouth Africa. Ngithi mina ngicela ukuthi ilizwe lakithi engani lingalunga, abaphathi belizwe bahlale ndawonye bakhulumisane babonisane ngomnotho, ngoba kusokola thina abangaphansi abangalelotho abakuphethe abangakwazi ukuthi bangakhulunyelwa ngubani. Sicela iStudio 7 ibe yiyo esikhulumelayo njengokusikhulumela. Siyayibonga kakhulu ngaso sonke isikhathi. Abayibo abaphethe ilizwe siyacela ukuthi bazame ukuthi bakhulumisane, ukulwa kwabo ngeke kusize ngalutho. Bahlale phansi bafunde kwamanye amazwe ukuthi benza kanjani sikwazi ukuphila. Ukuhlala egangeni sonke lesi sikhathi akusimpilo enhle kithi, kuyasihlukumeza ngaso sonke isikhathi. Abantwana bethu sibazalele egangeni, bakhulile egangeni, nendaba zokuthi elizweni akulanhlala kahle, siyahlupheka. Noma sithole sikutholayo, sikuthola sisegangeni, kuphelele egangeni, siyacela beStudio 7 ingani lingakwenza lokho, balilalele, basilalele nathi, basizwe ukuthi sithini. Ngiyabonga.
Awu bakithi sikhathele, bakithi ngezano engakhuluma iqiniso. Ikomishini yakhona yayivelela itsheli ukuthi lingakhulumi imfihlo zethu zonke. Kusegcikele ukuthi amasocha ayithunyiwe okuzima kuyini, mawutshontshile uthwele iradio uMajesty efike kubuza ukuthi utshontshile iradio wena, uthi bathi ntshontshile iradio yikho kwenziwa iZANU-PF. Ababethuma amasocha nguyena lo abampromothayo ukuthi wenze umsebenzi ukubulala abantu bengalacala. Kumele yena lo wanika amasocha icommand yokuthi ayebulala abantu layeka fake athoniswe angene ejele, la masocha akona angene ejele. Lokho bangazibantu abantu bezano mangwana babelokhe besithi ye iZANU-PF bebalekela icala. Sikhathele ngento ezinjalo.
Try Mumbovo here talking. Ngodaba luka ndoda lo opromotiweyo onguye owaye in charge ngokubulawa kwabantu, the general of the presidential guard, thina sithi lokwana kithi kutshengisa ukwehluleka ngoba ngani i-commission ibikhona idingadinga okwathi ezinginto ndaba zangkhona, but sokucace sobala vele ukuthi owayezama ukubalekela inkinga osezivezile futhi ngokunjalo. Kodwa into endithanda ukuthi ngiyitsho yikuthi thina njengebandla le-MDC, mina ngikhuluma njengomgcini sihlalo, asisoze sivume into efana lana leyo. Sizabe siwukhangele, sizabe sibakhangele bona abantu afana nento ezinjalo.
Linjani, ngiyalibingelela kwiStudio 7. Mina uGatsheni Indlovu enkulu. Ngithanda ukubulisa ukubingelela abantu bangkhaya baselupane esigabeni sepupu. Hey, yazi lapha thina sithwele nzima kuleli lizwe. Ilizwe lelo yazi alikhanyi lokuthi kade vele uhamba njani. Kodwa-ke isimanga uyazi uzathola ukuthi abantu, njengoba omnye ubaba nje kuqeda ukukhuluma khonapho kathesi ukuthi yena izani isipromise amanga. Uyazi abantu basendlaleni, kodwa isimanga uzathola ukuthi abantu bayagijima baya emhlanganweni yiba baye bephakamisa izandla nxa kuthiwa idife. Bese ngizibuza ukuthi kathi bona laba abantu baphila kuliphi ilizwe, kodwa kukhona ukuthi kuzona lezo ndawo kuyabe kule mhlangano khona yikho lapho kulendlala khona kanti ababoni ngani kabafundi ngani ukuthi bahle baphumele egcekeni bamthe ukuthi siyalamba direct kanti bamesabani kanti lowo baba lo kuyazi abantu lathi siyamangalisa angazi lokuthi kathi abantu abaye begcwalisa ama stadium bese emhlanganweni bephakamisa izandla bechama khwele besizwa ispeech sakhona of course bayasizwa ispeech sakhona kodwa kumele batshenise abantu ukuthi into ichoyo ndoda kasifuni ngesizathu sokuthi uyasilambisa angazi ngoba kathi sibe kulomhlangano wona lowo bukhona lapha eRokuzeni ngapha esigodini ngapha kube kucela abantu abantu bephamisa izandla of course angeke ubaforce abantu abanye ngabantu nje abaye bezihambela ngendlela zabo kodwa iqiniso ukuthi abantu mabatshengise ukuthi ndoda uyasisokolisa bengesabi uyasihlupha ndoda so ngamafeaturing zami ukuthi ngithi mina kanti kungani abantu bethi belamba bethenga amafutha ngabo $15 ama 2 liter bethenga ama ichukela ngabo $5 i 2 kg kodwa uyebona yibo ababhizi baphakamisa izandla kuwona lo kuyona leyo ndawo eyabi lo president obalambisa nxa esuka sebesala bengunguna bebodwa abahle bakhulume direct enye into engifuna ukuyitsho dube yokugcina uyazi amasobhuku lawo amasobhuku agcwele emhlabe elizweni lakithi lele leZimbabwe kumele kudilwe ngabo abantu laba yibo abantu abaningi abasetshenziswa izandla ukwenzela ukuthi bakhuthaze abantu ezigabeni bebethusela kuthiwa ye lizaxotshwa nxa lingazange labuya emhlanganweni ye lizayenzwa ndabathize alisoze lihole nxa lingabuyanga emhlanganweni osobhuku kumele kudilwe ngabo singabe sabini osobhuku masibambane nangcono sidemonstrate-ele osobhuku ukuthi makaye bayekele ukuforce abantu phakathi kwendlala engayo siyahlupheka ngenxa yabantu bezanop f abadala labo
Hayi siyabonga kakhulu leyo ke imlayezelo yenu lina balaleli bethu liyenelisa lana ukuthi lisithumele imlayezelo yenu lisibingelela libingelela izihlobo kumbe elifuna ukuthi likhulume okusenhlizweni zenu inombolo zethu 001-202-465-0318 Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yebandla lama-Democrats kunye lema-Republicans ngapha eMelika bathe gwaqa esigodlweni se-Capitol Hill bexoxisana ngodaba lokuba kungavalwa yini uhulumende weMelika ngolwesihlanu ngesikhathi uMongameli Donald Trump weMelika ekhanya eyekethisa imbiko yakhe ukuthi nxa engaphiwanga imali yokwakha umduli womngcele weMexico uhulumende engavalwa Ngamna nkusamamo esethethu sinothile wami asilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasibamba njalo ngo 7:30 ntambama kumbe lingehluleka 6:30 ekuseni sikhona njalo lisithumezele ke imlayezelo yenu +1202-465-0318 igama ngu Chris Gande libe lelangelihle